sokuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Lingali vuka njani izilukandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 ngolwesihlanu mhlazi ku-19 lwezi 2021 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, umkhokheli webandla lemthwakazi Republic Party umnumzana Mqondisi Moyo uthi kasoze ancintise kukhetho lokudinga umongameli ngomnyaka ka-2023.
Abantu bo abazatsho lapho nxa bengathi kule ndawo abazabone ngani kufanele ukuthi ngikonteste ngibamele, kungakhathalekile ukuthi kuma council elections kuma parliamentary elections.
Ukutshengisela kwamadijala inhlanganiso ye-ATUS okuqale ngomvulo kuqhubekela phambili.
Bakhona ababanisa benhlanganiso ezinye ezehlukeneyo ezilezazo ezizatho zokungaphatheki zokufuna ukuphatheka, kodwa-ke abe-ATUS ababanisa bahleli baya-nayisebenzi.
Sihlaziya umbuso kamongameli Emmerson Mnangagwa kusukela ngesikhathi ethatha intambo zombuso kulandela ukususwa kukamnumzana Robert Mugabe.
Yiyo amaphuzuphuzu omuntu abantu ngabe kuyawukhangela kulokhu bekubone ukubona umbuso kababa uMnangagwa sekuvula izinabizoukubana.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Umkhokheli webandla lemthwakazi Republic Party umnumzana Mqondisi Moyo uthi kasoze ancintise kukhetho lokudinga umongameli ngomnyaka ka-2023. Umoyo uthi abalandeli bebandla yibo abaza kutsho ukuthi ancintise siphi isikhundla. Kesizwe ingxoxo esiqhube lo Moyo.
Yes, angiyikuphatheka ukumela ukhetho lwabomongameli ezweni leZimbabwe. Sinanzelela ukuthi imthwakazi Republic Party ikhankasela ukukhulula imathebelelweni lemigliyanzi esingakuthi ngumthwakazi. Kungakho-ke inhlelo zethu siphakathi kwamaprovinsi amane agoqela imathebelelweni South, iBulawayo, imathebelelweni North lemigliyanzi. Kusisho ukuthi iboundary yethu ngumnyathi River eKwekwe khonaphana esifuna ibhoda yethu. Kungokunjalo ke ngingeke ngingenele ukhetho lweZimbabwe ngoba lokhu kuyabe olwama-president, ngoba lokhu kuyabe sokuphikisana nalokhu esikukhangeleleyo. Njalo ke kanti ngakwelinye icele abantu bo abazatsho lapho nxa bengathi kule ndawo abazabone ngani kufanele ukuthi ngikonteste ngibamele, kungakhathalekile ukuthi kuma council elections kuma parliamentary elections. Kodwa-ke engingakutsho ukuthi thina sizihlupha kakhulu ngendawo lezi ezine.
Umkhankaso wenu uhamba njani kakhulu njengoba sesizwa kuthiwa abantu besigaba seMandebeleni ababhalisele ukuthi bavote balutshwana kakhulu, njengebandla linali kuthatha njani khona lokho ukungabhalisi kwabantu kukhetho?
Umkhankaso wethu uhamba kuhle kakhulu babugande. Uzananzelela ukuthi izikhathi eziningi sihlezi sinika ama-updates ngendlelo zethu esilazo ezabelweni kakhulu emakhaya. Kuviki nje liphelileyo i-team yethu emathebeleni North ibisenkayi laselubani, kwathi kusukisela ngomvulo kuzofika izolo. I-team yethu emasouth ibisebulilima east lebulilima west, i-team yethu isecholocho north lecholocho south, kanti kuweekend yona le esiyilandayo i-team yethu enye iyabisegwanda north. Siyabizwa-ke indawo zonke, sesibizwe kubobhinga wanke Bedbridge, abantu sebesifuna. Njalo abantu bayazikhulumela ukuthi hayi, ngokokuqala lokhu ukuthola ibandla elinjengelethu elemthwakazi Republic Party elimele ngempela izifiso zabantu lentando yabantu, bathi bakhathele ngeZANU-PF, bakhathele nge-MDC, bakhathele ngamabandla azobamela ehlale ezobaqila evela khona leHarare. Njalo bathi imthwakazi Republic Party bayayibonga ngoba ikhuluma iqiniso, njalo ikhuluma kanye okuzinhlupho zabantu bakomthwakazi. Bayakuveza kakhulu abadala ukuthi into yona leyi esesimi phezu kwayo eyokukhulula umthwakazi kweZimbabwe indaba okwakumele ilungiswe eLancaster lapho abelungu ababenikeze khona ubaba uJoshua Nkomo ithuba lokuthi kathathe iMathebeleland labana lawo bethathe iMashonaland okuyinto eyaliwa ngubaba uJoshua Nkomo ezitshela ukuthi wayezoyibusa iZimbabwe. Bayatsho futhi ukuthi kube ubaba uJoshua Nkomo walalela uChief Khayisa Ndiweni kube iMathebeleland ayizange ingene enkingeni zonke ephakathi nakwazo. Kungakho-ke bathi hayi siyona impendulo yezinhlupheko zabo, njalo bayasijabulela kakhulu. Okusijabulisa kakhulu ukuthi ibandla lethu lijoyina kakhulu ngabantu abatsha abasakhulayo njalo abakhulumayo ukuthi abakaze bavote kwele Zimbabwe ngenxa yokunanzelela ukuthi bekungela bandla abangalivotela. Kodwa-ke njengoba imthwakazi Republic Party sifikile,
lo-ke ngumnumzana Mqondisi Moyo, umkhokheli webandla lemthwakazi Republic Party. Inhlanganiso elwela amalungelo ababalisi bemaphandleni e-Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe, i-ATUZ, ephakathi kokutshengisela ifuna ukwengezelelwa iholo, ithi omunye wamalunga ayo elubhane umenywe ngamapholisa izolo ngenxa yalokhu kubhikitsha. Njalo isadingisisa okuningi ngalolu daba. Asenelisanga ukukhuluma lamapholisa ukuze sizwe okuningi ngalolu daba. Isikhulumeli salinhlanganiso umnumzana Themba kuye Moyo utshele usithandekile Mhlanga weStudio 7 ukuthi bazabona ngeholo labo abalikhangelele ukulamukela namhlanje ukuthi uhulumende ulalele na izikhalazo zabo.
Ngasikhangele i-strike zethu ibe sindo esisifakileyo kuhulumende ngoba lubhane kathesi esilwane primary school kulombalisi osenkambeni ngendaba eziqondanele ohlelo lonalo lwenziwa lathuze le-twelve point i-dwali of lake. Nxa sikhangela indaba enjalo thina sesibona ukuthi ababalisi uhulumende kuvele ujonge kubahlukumeza abanciphe isalari yabo, abanciphe lelungelo lokuthi bakhulume ngenhlupho zabo. Ngokunjalo sesebenzisa amapholisa okuhlukumeza ababalisi, khonokho kuyasitshengisa ukuthi kulomfutho okwenziwa ngababalisi.
Nguye yedwa umbalisi lo welubhane selimzwile, kumbe zikhona njalo ezinye izehlakalo ezifanayo kwezinye izigaba zelizwe?
Ezinye izehlakalo zingabe zibona ababalisi abahlangana lazo ezikolo kubaphathi bezikolo lezo izethi ezibalulekile kahle. Kodwa kikathesi esikhulukhulu sibile sitshengisa ukuthi uhulumende useyethukile yoneso esehlakalo esithola elubhane.
Elizamphathisa njani omunye wenu elubhane?
Njengenhlanganiso okukathesi asikabi kuwazi okuqondileyo ukuthi bambizeleni, kodwa nxa engafika enkambeni somile ingile ngayo yonke indlela yokumphathisa njenge-union.
Uqhubeka njani ukukhalala umsebenzi lokhu? Kwenzakalani ezikolo? Njalo bakhona yini abanye ababalisi?
Sikhuluma kanje kuyaqhubeka njengoba ngisekuqaleni ukuthi namhlanje lisuku lwekhresimi sikhangele insuku ezingamashumi mhlambi, ngokunjalo sekufike insuku eziyisikhombisa. Ezikolo ezile bakhona ababalisi abenhlanganiso ezinye ezehlukeneyo ezileza zezizathu zokungaphatheki zokufuna ukuphatheka. Kodwa-ke abe-athuzi ababalisi bahleli bayaya emsebenzini, ngokunjalo khangelela ukuthi bakhona abantu abazangena ngoba lokhu ukuhlupheka kuyaphambisa. Ababalisi bazathola khonokho okubizwa njengeholo, yikho lapho abazabona khona ukuthi khona isidingo sokuqala la umsebenzi. Ikhangelele ukuthi $540 esasiyithola ngo-2018. Thina njenge-athuzi asikazi saguqula amehlo kumbe sashintsha umkhondo. Uhulumende samtshela ukuthi kazisele iholo lababalisi kulela ababelithola ngo-2018, okukhangelelwe ukuthi ababalisi babethola $540. Yimali esiyikhangelele. Okunye lokhu uhulumende angakwenza uzabe zama ukusibala ame. Thina abe-athuzi asikhangelelanga ukuthi uhulumende uzasinikeza. Bengikhulumela abanye ababalisi njengoba ababalisi baningi. Abe-athuzi ababalisi abakhalele umsebenzi. Abanye ababalisi khangelela ukuthi bazangena njengoba bazangena imali yeza bakhumbuza ngibe ngabenza benelisa ukungena ezitolo bathengi baphilise izimoto zabo.
Lo ngumnumzana Themba kuye Moyo, isikhulumeli senhlanganiso ye-ATUZ, ubexoxa ecingweni le-Studio 7 eselubhane. Isikhulumeli sogatsha lukahulumende olubona ngezemfundo umnumzana Dawungana Ndoro usanda tshela iStudio 7 ukuthi uxwayisa ababalisi abakhalala umsebenzi ukuthi babuyele ezikolo esalungisisa izikhalazo zabo. Ukufikisa kukamongameli Emmerson Mnangagwa iminyaka emine esembusweni sokuphehle imbono etshiyeneyo abebandla leZANU PF besithi kuningi asekufezile kodwa abe MDC Alliance besithi umbuso wakhe uqhubeka usiba mubi ngamandla. Ukungena kukaMnangagwa embusweni kwalandela ukugenqulwa kukamnumzana Robert Mugabe libutho umhlaka 17 kulinyanga ngomnyaka ka 2017. Njengokuthembisa kwethu izolo ntambama, nanti ihlandla lesibili lengxoxo esiqhube lelunga leZANU PF umnumzana Joseph Chuma endawonye lelunga leMDC Alliance umnumzana Edwin Dlovu, yena othi akula lutho olubambekayo osolenziwe uMnangagwa.
Abantu bayabothwa ilungelo loluntu kalikho elizweni. Ngesikhathi sikamgabe kwakungasayenzakala sekuenzakala ukuthi amandla aphikisayo bathi besiyayenza imihlangano bathola amarodoko bathaywe ngamapholisa baboshwe. Sikubona-ke sekusenzakala-ke ngesikhathi sikaMnangagwa uchamisa uchaywe emaswingo uchaywe emkare izolo emadebele north enkaya igijisiwe njalo. Kambe yilo ilungelo loluntu na ekhuluma ngalo ukuthi usezalileta njebe sikuyena-ke u-Second Republic.
Baba Chuma, uyamuzwa uNdlovu lapha uthi uMnangagwa mubi ukwedlula uMgabe. La kundaba zamalungelo lapha uthi ayephulwa amalungelo labo chamisa bayaliswa ukwenza imihlangano.
Into ekhulunywa ngubani wami lapha yinto le ekhuluma ngokuhluphelana njalo yinto yokukhulu ngabantu abasebemgomishini njengephathi yabo. Ithunje likhona kumuntu ofuna ukuvula amehlo azibonele ukubana sibula ngabisiyanga. Siyakwazi yona sisuka embusweni ode utshonisa ilizwe more ngoba umbuso kababa uMgabe wawulungisekile kodwa wawumbuso kanethi ukuthi umbuso wamatropilisi ukuthi wawumgabe angaye bantu abamgcelela fana ngeliradi abantu ukuthi hheyi sifuna i-bonus noma kungelabani womgabe ebonus khonapho usishukulabe maze imela kona izavela nga anokona nxawu ungathi kona akula lto oluzokela kwesikolweni kangena kade ngihamba ema-supermarket wonke lapha eZimbabwe uzabona ukuthi yona over 50% of ama-products aphakathi ema-supermarket asengama-products alungiswa komapha eZimbabwe okuyinto engasakeqala ukubona kudala leyo wawuthi nxa ungena vele ukuyazansilake ungena e-supermarket ese-South Africa kumbe ebotswana kodwa kathesi esikuthola ama-products awalapha yela kithi alungiswa ngabantu nabalapha kithi okutshengise kona impokomeni zingikhethe kabe ukuthi nakuvuleka chabo ye kancane kancane ngoba hansi nqamukani njalo uyakhasa engakagijulukeni kodwa kuyakhangela siya ngapha yiyo ama-positives omuka abantu ngabe kawukhangela kuno kube kubone ukubona umbuso kababa uMnangagwa ukuvula ngizo ukubana zihambe.
Hayi, isikhathi sesesidliwe ngomangoye ubaba Ndlovu phose lokugcina ngamafitshane.
Hayi, baqinisile abadala ukuthi umfundisi kazizali uba uchuma ngazi ubaba uchuma siniya umuntu omdala umfundisi dayilunge njani ifundisa iqiniso umntwana nxa emncane kuthiwa hhayi uyathembisa uzakhula kuyabe kuthiwo elezinyanga umnyaka owodwa mbembili emthatha ko umntwana le minyaka eminingi kangaka lokho kuthiwa hhayi uzakhula kodwa lokho besile bokukhasa hhayi uyabe sengumatholwane abesenguye mqawe engasenguye mntwana uMnangagwa kudala sakuthenjiswa ukuthi hhayi kuzalunga kubuhlungu ekuqaleni isimngaki uyathayikhulu Mnangagwa siyinyaka emine akula lutho oluphumayo pho njengokuba ke i-team iyi-5 years kutho ukuthi-ke i-5 years le izaphela kungelanto ayenzileyo yikho-ke hhayi akula nto abasithembisa yona siyabazi njalo kathuma ubalekile ilungelo loluntu kakhulumanga ngalo ukhuluma ngama-sanctions ikanti ama-sanctions amakhulu esiwabonayo ngilawa iZANU PF ewethesa abantwana bezimbabwe bangabe lelungelo lokukhuluma abafuna ukukhuluma i-economy ingavulwa ivalwe yonke kube ngekatagoriyi angene ku-fuel angene ku-manufacturing angene kwezezibhedlela aphinde angene njalo lekulimeni intwasa leyi ngiyoyikhokhelayo konke nje ngutagoriyi azange sikubone ngesikhathi esadlulayo lanxambuso lowo zasewusola lowo hhayi uwesi-ke akula lapha-ke othisa khona
akuyiphethe ngamafitshane baba Chuma.
umalume umalume ngindlela ngengamthika ebathini ukuthi wabugeza ngesepa okusalayo umuntu uzazivulela amehlakhe abone kuyahanjwa kuyasetshenzwa brick by brick stone upon stone siyakha izibabule kuzadunga kuphela omalume nabo bazogcina sebeshelelona bekezele kube khuluma ngento esegubile kuphela asihambeni sibone madoda.
Umnumzana Joseph Chuma ngwebandla lezanu PF ubexoxa endawonye lelunga le-MTC Alliance umnumzana Edwin Ndlovu.
Lo umsakazo we-Studio 7 sisakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC.
Okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba lobulembu be-internet ele The News Hoax lithi udaba lokucela ukukhululwa kukankosazana Mary Mubayiwa esitokisini lukhangelelwe ukwahlulelwa namhlanje emthethwandaba. Iphephandaba le-News Day lilodaba lokuthi udubo lokungahambi kuhle kwesisindo sedola leZimbabwe nxa liqathaniswa le mali zwakamanye amazwe solufike kusibanga esikude esizabangela ukuthi intengo yempahla lokudla iqonge ngamandla. Okwamanje sengilitshiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele ngeWhatsApp.
Ngibingelele kustudio 7, ngibingelela abantu bakithi esiNdebeleni. Ngithi khona like lingidlulisele umlayezo wami lo. Ngicela kokuthi ihulumende laye kizama kokuthi ike ikhiphe ama-advert amanye amabandla aphikisayo, cause ngoba abantu labo bayathela, bethelela ama-TV, bethelela ama-radio. Abatheleleli ukuthi ibezwe into zezano kuphela mchokojo. Abeke bekhiphe ama-advert amanye amabandla la aphikisayo, ngoba kakusiwo ukuthi bafuna ukulalela into zezano kuphela mchokojo. Bona sebeyipho kuphela mchokojo aba-advertise into zabo kuma-TV la kuma-radio. Abanike labanye labo abawonke umuntu, phela akusiwo umuntu wezano wonke umuntu okhona. Ole radio njalo ole TV. Loba ngweliphi bandla la ole TV, ule radio. La uyabe ufuna ukuzoka ngakho ukukhulunywa ku radio. Hayi ukuthi kuhlale kuyizana kuphela iadvertise into zabo. Phela njalo ufita kubukeleko ku TV kwabo. Sezi ukukhulunywa into zezana lokho asokufunda. Abafake lezinto zabo ababa. Nxa kuyikuthi kebe kulomhlangano kwezindaba keep ukuthi ubane bese endaweni enje enze umhlangano. Bona bakhupha sokuyibubi kuphela uzothi ha ubani wenza ubuvi sebekhipha ku nxa kuyibuhle ngabafuni abakhiphe lanxa kuyibuhle. Siyakunxusela lokho.
Ngiyabingelela kustudio 7. Ye, ngingeke ngibe mude kakhulu ngamazwi. Ngibe phambili nge-MRP. Asimsupporteni umongameli wethu uMqondisi Moyo. UMqondisi Moyo yinsizwa efuna ukukhipha abantu bakamthwakazi eGibhide ibase eKenani. Njalo uyamuzwa noma ekhuluma noma yini noma yini ukuthi yinsizwa elesibindi esikhulu kakhulu sokuthi engayifumbatha insimbi ichisa iziphelele esandleni. So ngiliphambini amarapini. Asisapoteni bakithi okwakithi, yekeleni ukusapota owempumalanga. Nangu upresident wethu uMqondisi Moyo efuna ukusikhipha eGigide esise eKenala. Asimsapoteni phambili emarapini. Ngiyabonga.
Ngiyabingelela kustudio 7 ngisithi linjani. Basakazi bestudio 7, hayi indaba zenu hayi. Siyabonga kakhulu ukusifikisela indaba ezimnandi. Hayi, bengithi lami ke ngikhuphe engikuzwayo ikakhulu kumthwakazi abantu bakithi. Asivukeni bantu bakithi, sivula amehlo, sibambane, sikwazi ukususa lesi sitha esingene phakathi kwethu kweminyaka engu-40. Silokhu esithwele nzima, kunjenje sigcwele emazweni, sizama ukuphila. Abantwana kasisahlali laba emakhaya, bagcwele emazweni, imithetho wonke isilahlekile, abantu abethu sebephila nzima. Hayi, kasisukumeni bantu bakithi, sibambane. sifake iMRP ezakwenza ukuthi impilo zethu zibe lula. Asihambeni naye ubaba uMqondi, siye laye lapha afuna ukusisa khona ebunandini, ngoba into esidingayo emhlabeni ukuhlala kahle, ngoba kukho ukuhlala uhlupheka emhlabeni. Wena uNkulunkulu wasidala emhlabeni lapho ukuthi sizophila, siphile lathi impilo engcono, wasinika konke okukhona emhlabeni. Ngalokho hayi, ngiyakhuthaza abantu bakithi, asiyeni ngobuningi siyebhalisa, sikhuthaza abantu bethu ukuthi kabahambe bayibhalisa, sibhalisele ukuvota kulona olukhetho luzabuyo luka-2023. Asisukumeni sibile emandebeleni la, sivote ngobuningi bethu kuze kuyefika khona le Midlands. Sisukume silu ngobuningi bethu sibhalisele ukuvota, ikakhulu sikhuthazeni abantu bethu. Kubomama imbokodo, khuthazana abantwana bahambe bayibhalisa, babhalisele ukuvota ukuze bazikhuphe kulelo hlupho ababhekane nalo lokuswela imisebenzi. Sizame lathi ngendlela zonke, akekho omunye ozabuya azosilungisela kuleli lizwe lethu likaMthwakazi. Kudinga thina abahlali balo ukuthi sizilungisele. Kunjenje siyahawula, kubuya abantu bevela ngasempumalanga bafike bathathe konke silakho. So bantu bakithi, sukumanda ivula amehlo, sivuke emaqandeni, sikwazi ukuzimela lathi njengesizwe, sihlonipheke, sibisele konke okwakungokwethu.
Salibonani basakazi nabalaleli be-Studio 7, ninjani? Ngiyaphila, mina ngiphilile. Nazo-ke indaba, balaleli be-Studio 7, ngiyamuzwa uMalema uthi uMalema ama-Afrika wonke uyawathanda, ama-Afrika wonke uyawazwela. Manje right, labo abazonda abantu bokufika e-South Africa, thina sibabeka kuliphi? Singamazimbabwe. Wona amazimbabwe wona ngwawo ayazondana, ana tribalism anani. UMalema umuntu ongasowa khona eZimbabwe uthanda wonke umAfrica ezewolo. Nina mazimbabwe, nina anise, nina especially amazimbabwe wonke nje azondana ngenye indlela, azondana ngenye indlela ukuthi mina abantu balana noma bethi abantu beZimbabwe abahambi ube bayasolwa. Mina ngiqala ngisole bona abaseZimbabwe, okuyibo abazondana bona bodwa, okuyibo abangafuni ukukhipha ukhophi kwabanye okwakhe umuntu. Why vele bona amaZimbabwe wona azondana wona wodwa? Why vele iZimbabwe ine-big division kodwa iyelwelwa ngumuntu ongasikhona eZimbabwe, ongasiwakhona eZimbabwe, ongayazi iZimbabwe? Nina maZimbabwe nixhophana lodwa, nizondana lodwa, libizana ngamagama angasile modwa, libizana ngokuthi lo uyini, lo umhlobo bani, lo usapota bani, lo usapota bani. Niyabona kushithi nina maZimbabwe mangamanjalo, iZimbabwe ifile phela, ifile, ibulawa yikho lokho ukuthi yona ngokwayo abantu bakhona bona ngokwabo bayazondana bona bodwa. Ufele iqinisa lo okhulumayo, ungathi audio yami ingafundisa abantu, ingafundwa ifundise abanye abantu ukuthi okungakumelanga sizondane thina soda kube abantu bangaphandle, abanye bayakwazi ukusamukela. MaZimbabwe, lahlani lo mqondo wenu wokuzondana lo. MaZimbabwe, lahlani lo mqondo wenu wokutribalism, kubanjwane, kwakhiwe iZimbabwe iye phambili.
Sambonani, zanibonani basakazi bethu abathandekayo be-Studio 7, nabalandeli bonke, ngithi salibonani. Olubingelelayo ngifiselani ngomadlambuzi ePlumtree, ngokuhlala seGoli ngenxa yokuhlupheka kokuswela imisebenzi eZimbabwe. Ngifuna ukungena kuzo zepolitiki ngoba yizo vele kufanele sikhulume ngazo, sihlomisane ngazo, sifundise ngazo, njalo sifundisane ngazo. Ukuthi uma ubheka i-2017 the way le nto abayibiza bethi yikhulu eyayenzeka kumgaqo, mina bengathi akusikhuliyana, kwakuyindlela yokutshentsha yokuhanda over intambo kumnankaka. Okwakuvezwa ukuthi awena umgabe nale nto izabayaxabana, hhayi, mina kwelamsayidi ngiyala ngokubana if umgabe umnankaka wayexabana nomgabo ngesikhathi uma ithatha umbuso kwathiwa umgabo uvalelwe endlini, nguyena umnankaka waphuma wathi wena etshelile inhlaba ngokwathi umgabo usefu nabantwana bakhe base. Waqhubeka wamnikeza ipentsheni, waqhubeka wamnikeza amabhenefit wonke afunakalayo ayevele wathola. Okuchaza ukuthi indlela leyana ababona ukuthi kona benganikezana kahle mhlawu uzaqhubeka lokubafake kuma sanction nabantu baqhubeka beloku bezonda izana so babona ukuthi bona be create into engathi thokona bayaxabana inzima kodwa bona besazi ukuthi ba uya bafuna ukuthi banikeze umnangako ozoqhubeka ngesame strategy umgaba wayebeqhubeka ngaso if why no change umuntu lona wayezoba wayezohle change yonke into ayisetshenziswa umgaba ngokuba nayo into yayibaxa iyona yabaxabanisayo but akakulwa into yayitshintshayo waqhubeka ngasame thing namanje abantu bayahlupheka nabantu abantu uma bekhuluma babulawa abantu uma bethi bayakhomplaina babulawa amateacher manje asokola aswele izimali but ukhuluma ukuyakha isikolo over 5,000 but ehluleka ukubhadala ama 3,000 ehluleka ukubhadala amateacher imali ukuthi afundise isikolo si abantu yithi esiziyakhela thina yena lokho ethatha yena la ama building fund isafaka isikhwameni zabo ezidlela wona so igovernment iyayiqhubeka isenzwa umgabe namanje mina ngokuqhubeka ngayo so ngibuze ukuthi kona kungani othuma beloko bethi kona ubaba umnangagwa ubaba umnangagwa ayikho into azoyenza umuntu lwani ngokuba uhlala embusweni for 41 years elapha so aluku tshintsho azosilethela lona olwedlula lolu anali asilethele lona manje esikulo manje akula into ezoyiletha so mina kwela msayini bengifisa ukuthi kona ama aqemba gida komthwazi nabantu bagida komthwazi abaqhubeke yesi bekhulumela izani kona for ukuthi ngobuya khona kodwa uma usiyavota ngale ungavoteli izani voteni mthwakazi abantu bakini u-inpower abantu bakini iparty zakini ngale nje kube yikukhuluma kubegcina ngokukhuluma nje waba uma bekhuluma ngobana banjani basebenza bahona kodwa uma sebesiya ngale kuma-voting bavoteli mthwakazi and beyeke futhi nokuthrethena abantu uma bekhuluma befuna ukuthi kula tshintsho esizolithola kuzani itshintsho esizolithola ukuthi kube neparty ezovuka ime ezoliletha isithunzi sobuthwakazi ezosapota ngabathwakazi
lawo ke bekungamazwi enu lina balaleli bethu angelani lokwenza le studio 7 elisithumele ngeWhatsApp unombolo zethu ezithi +1 202 465 0318 kwezemelika ingcwethi kwezempilakahle zithi ukuqansa kwenani lababanjwa igciwane le-coronavirus ngalesi sikhathi kukhangelelwe ikhefu le-Thanksgiving kuyethusa. Imuli labangani bayandise ukuhlangana ngaleli khefu elikhona ngolwesine oluzayo okungokunye okwasatshelwa ukuthi kungabangela ukuqonga kwenani labalegciwane leli. Sixoxele sizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika, umnumzana Dan Moyo.
Well, igciwane le-coronavirus lokhu kuyinto engingathi mina kumele siyiqaphelele kakhulu ngoba especially ama-variant la amasha aphumayo afana labo-Delta siyabona khona manje sekule need yokuthi abantu abavaccinethwe bathole ama-booster shots ngoba igciwane leli lokhu liqhubekela phambili. Umzamo ukhona kakhulu from uhulumende ku-encourage abantu ukuthi bavaccinate ukwenzela ukuthi sifike kulokhu abathi herd immunity okutsho ukuthi if i-80% yepopulation ye-America ingavaccinate then igciwane leli lizoba weak lihluleke ukuspreada yikho lapho ukuthi sizolinqoba khona. Besides that I think ama-anti-vaxxers laba abantu abangakholelwa ukuvaccinate yibona abenza ukuthi igciwane leli liqhubeke lokhu lispreada and sibona ukuthi even i-transmission abantu adebe abareportwayo ukuthi bale COVID positive sibona isehla kakhulu lema hospitalization esehla lezibhedlela lokufa kwabantu kodwa akwenelanga lokhu ngoba igciwane leli lokhu elikhona liqhubekela phambili and the only way singalistopa ngayo yikuthi sonke sibe vaccinated sikwazi ukuba the herd immunity.
Abantu belokhu begqoka ama-mask lokuqhelelana yini endaweni ezihlangana abantu
yeah, ama-maski alokhe eyinto engibona ukuthi sizomele siqhubeke siyenza ngoba silabantu abaningi abangekavaccinethwanga. So everywhere lapho kuhlangana khona abantu beyigroup, I think kubalulekile ukuthi abantu bavaccinate. Kodwa siyabona ukuthi into ziyavuleka ngoba uma ukhangela kuma-stadium awe-football le-basketball, abantu abaningi basebevunyela ukungena lapho bengagqokanga ama-maski. La kwezinye indawo lapho especially ngapha Virginia akula mandate ukuthi ugqoke imask nje abantu bazigqokela ama-mask ngoba befuna ukuprotect but kwezinye indawo yathola ukuthi izitolo zakhona bakutshela ukuthi sifuna imask la but eVirginia ngokubona kwami nokuyendaweni eziningi ngibona abantu bengagqokanga ama-mask. So ngezinye indlela kusho ukuthi sebelethemba lokuthi igciwane leli selisehla, but I think kubalulekile ukuthi omunye nomunye azinakelele, ma especially ma ungavaccinatwanga, ma uphakathi kwegroup yabantu, ngoka imask ukwenzela ukuthi ulimite i-transmission. So abantu I think kumele ba-encourage ukuthi abamaski bagqoke.
Umnumzana Dan Moyo, isizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika. Isikhathi asavumi ukuba siqhubeke sisonke, kodwa singakehlukani ngesikhangele ezinye zenhloko zendaba ebesilazo. Umkhokheli webandla leMthwakazi Republic Party umnumzana Mqondisi Moyo uthi kasoze ancintise kukhetho lokudinga umongameli ngomnyaka ka-2023. Ukutshengisela kwamatitshala enhlanganiso ye-ATUS okuqale ngomvulo kuqhubekela phambili. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lanamhlanje olivalelisayo nguChris Gande. Ngisithi libe lempelasonto elithukela. Asidibaneni njalo ngomvulo.